sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kumfumfu 2021 Mokifi Dube. Ngendabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emafisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namuhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni we-COP26.
Kulabanye abalungiselela ukuthengisela emigwaqweni eScotland lokhonana ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizabe sithulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lukaKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bathe bafika phose amathumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlathe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi sebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi ngo-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuki eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni owe-annual National People's Conference ukuba ulapho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandlaleli eBritani uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Sinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eleBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba uphula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazathengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa obubalisela izikhulahunti i-genocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo, ebebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluza kwezizalane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingxoxo ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba kuguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena layo umhlangano we-climate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye lokubonisana ukuthi ele Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana lalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane loZulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zemizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza langomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba kusosele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi, uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana, singena esibayeni sithengise, siqalisela inkukhu, imbuzi, sigcine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleland South.
Unjenje la manzi asehlupa abantu behambela manje unatha somuthi kuyenatha njengathi khona apho somuthi abantu baye lapho kula madamu khona vele asehanjelwa sibila manzi vele nje bekumuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusaya usafika uDisemba lesikuve lesi sokuphakathi kwehlobo kodwa ke sokutshintshile sesiyasize silime kubodisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Maphandleni namhla sesigabeni semaphisa ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana isimo somkhuhlane lo khona iCovid hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa maungene emashopu nje nyabona abantu basanitize lapha. So I am born nje okunye kungabe ke kumbukuzwa ukuthi nje laphana kule ukhona inoba nje uCovid minjani hayi kahle sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lapho khonapho
mali iyo ehluphayo lemsebenzi kakhulu imsebenzi lapha vele kayikho sibili indawo leyi idrobhu nje iyiwa lidrobhu elilincane elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapho abantu abangani bayaphephela khona besenze okutshekesha kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osihwezelona ibhondi leli so ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex so kuyukuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kuzitolo ongaluncane lokho labantu nje babe bezithengisela nje phandle nxa uyifuna sokumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho ngibonangani yokwendlala sibili hayi kukho ikhona sibili njebathi sibrot sokuyi-rains izinto ezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwelindawo lapha lokho lingakazilini.
Kwezimaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni semathebelelweni South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Sudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso libutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli uOmar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban futhi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lomongameli Tayyip Erdogan wawale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Hello baba mkhulu, babe lobola.
Uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami uNdofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Masike endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana le. So ekhona ngabe lobo ungazuyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona. Inyanga ziningi. Ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezijike kudala ukuthi wena usuhamba. Ebe sezijike ukuthi wena subaleka. And then kasofuna umuntu oseduzani ongakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe. Into leyani ingambambeleli. Amnikele amafutha ayezinyamazana zonke isobani bani sihlanganise ngemithi. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo, kunzima emuntwini okhathana, ubani umuntu ekhuluma eseduze, kuyake kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi,
nxa ngafa izini abazali basuka they was to bulawa nguye. Lezihlobo ezikhathana leziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hha, kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kuyethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibili, hayi kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini, yena kezwa indama odiyo akhulunywa yena, waye yena engawezwa ukuthi abe lesifika thatha into yakhe ehambe eyilahlela katshana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngizothemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphilileyo ngeviki ezayo. Suke sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho ngali khona lilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi elithi lithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesificamngembili. Sibaleke indima u-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba leithi banengi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli-ke ababeke izandla. Xa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele. ukubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi ngoba yiyo umsebenzi kamoya oyingcwele lo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli akele nginikelani lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise uwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla nasi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangenza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalabo ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona ngoba nalokhu akumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni elemali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho bazithaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili iyakutshela kuhleke lindaba njengoba sizake siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele uwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. Nkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhuleke, Nkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathini lakusasa. So kusikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zim papo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Gove. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology abanye bathi site.
Siyasikwa kwamukela kushelo njani sisona?
Siyaphila njani?
Hayi ngiyaphila ngiyaphila. Awusitshela okuningi ngale conference.
Nase siyabonga ngokusinxusa i-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, or ESITE. And ESITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building in Bulawayo.
I-Asake Festival. Singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Bukurawundi ngokunye okufanayo. Ubona ngani okwenziwa yinhlanganiso ye site kuqakathekile na?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform or indawo la abakwazi ukukhuluma khona ngalezi zinto ezibahlukumezayo or ezibahlukumezayo. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. uqhakathekile ukuba nama conversations afana nalawo masizoyakha isizwe esizwe esibambeneyo isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto uqhakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe nibambeni regardless of their ethnic or cultural background
ngase sikhangela indaba zokubambana ukuthuthukisa ilizwe ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eZimbabwe ngase sikhangela indaba zokubambana it's nothing as easy as peace building
ngase sikhangela indaba ze peace building or ukubambana ilizwe liyakhwa ngabantu abahlala kulizwe so akuso responsibility usomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yehulumente kuphela kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence so wonke umuntu kumele abe aware abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqhakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walama incidents either away to ground kumbe incident away political violence or ama incidents awumhamba chini which was less than 20 years ago so emphakathini kukhona laba bantu sihlala aba affected ngalezi zinto so kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people
I guess look at us thanda ukubonga uCynthia Chigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Siluqhiba lapha uhlelo ezulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk as a Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikobe. Ngithokoza umuhle Zimpapo Muhle. Bye bye!
Siyabonga kakhulu uMaikobe. Kwezomculo sineqembu le-Light Machine Gun Choir. Asizwe omunye wabo iphupha lo Ezra Jesus Banda.
Size saba lemhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabele ubaba umdala uDr. Mqabuwa Nyongolonkomo ubaba welizwe nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe namhlanje laba babili ama-members asekhona egroup le bantu bekhuluma kuthi hayi bonke bafo abantu babhizi linjani wona ungubani Sitshele ngaleli qembu lapho ke mama usitele ukuthi labo ndokutheni kwahamba njalo
iqembu leli labuya sisezanziya lalisebenze la kunika iorati ababebekhulumeko ababeyiphathisisetha phandle besilwa belwela inkulumeko yelizwe lesele eZimbabwe yikho basuthela khona ukuba lamke lesikutshayo ukubana sihlabele si-encourage amakhongresi phandle ukubana aqande ngokonke okuqinisekileyo kuze sithole uzibuze njalo sihlabela kulandelayo ngathi i-LNG was a part of my dream kodwa ama-historical events awenzeka
siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani. emhlanganweni we-United Nations Climate Change Conference. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalelisayo ngokhipha.